siyabonga Jonga Locrisi. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesi ngomvo lomhla ka 25 ngonkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lichona njani emakhaya? Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ebhinga kule basketry enzima eyenziwa elizweni ebukekayo kuregion yonke iSADC yonke. Ungakhuluma ngeZimbabwe ngakhuluma ngebasketry sikhombela kwele bhinga yibi intshantsi zakhona omama. Kuyabe kufanele baziphiwe imali lezi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi bamakethe amabaskets lawo ingcebethu.
Abanengi eZimbabwe bathi asikho isizathu sokuthakazelela usuku lweAfrica Day olunazwa minyaka yonke namuhla ngoba uZulu eqhubeka edubeka.
Omunye angithi ngu-SG, omunye ngumwesikhwama semali, obebe kuxoxa lapha yinto nje zokuthi balungise baxoxe ukuthi i-renewal yephambili kwenziwa njani. Angikubonanga mina kuyikulwisana okungangixotsha, hhayi.
Obesaphethe isikhundla sokukhokhela i-MTC Renewal Team unkosikazi Sekai Holland ulandula imbiko ethi uchiye isikhundla lesi ngenxa yokulwisana okukhona phakathi kukamnumzana Tendai Biti lomnumzana Elton Mangoma. Uhulumende weZimbabwe usungula uhlelo lokuthi uZulu azihlole igciwane lengculaza ensitha eyedwa endaweni ezikhethiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi asikho isizathu sokuthakazelela usuku lweAfrica Day olunazwa minyaka yonke imhla ka 25 ngonkwenkwezi ngoba eqhubeka edubeka. Umnyanga ka 2015 obekwe eceleni yinkokheli yamazwe e-Afrika njengomnyaka wokuqhuba inhlelo eziqondane lokuthuthukisa kanye lokutholiswa kwabesifazane amathuba olwe Women Empowerment and Development Agenda towards 2063. Kubika uMavis Gama.
Umculi wesifazane olodume eZimbabwe uDudu Malenga ecula ingoma yakhe eveza ubunzima owesifazane abhekane labo sikhathi sonke. Isingamachumi amahlanu lambili iminyaka lokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu ibizwa ngokuthi Organization of African Union yabunjwayo ngenjongo yokumanyana encedisana ukuthi amanyawo ayelokhu esembusweni woncindezelo wabahuquluzi benotho azikhulule. Ngomnyaka ka 2002 amazwe wonke abensundu esekhululekile kulapho eyaguquka ke linhlanganiso yaba ngeyokusebenzelana ukuthi azithuthukise yaba yi-African Union. Lonyaka inkokheli yamazwe alelizwekazi zivumelene ukuqakathekisa ukutholiswa kwabesifazane amathuba kanye nentuthuko yabo kunhlangothi zonke ngaphansi kohlelo lwe-Agenda 2063. Lanxa izwekazi le-Africa lisaziwa ngenotho yalo yemvelo umhlaba wonke jikelele, ingcwethi kwezombusazwe zithi okudanisayo ukuba yilo elilenani eliphezulu labantu abangabayanga ukwedlulisa amalawulo. Izimpi kazipheli, imikhuhlane yaqhamuka kokuphela, indlala ihlala ibhahile, inkokheli izikholisela yodwa inotho le okumele ngabe ikholiswa nguZulu wonke. Lesi simo sibikwa siphazamisa abesifazane ngokuphindiweyo, kuyibo ababhekane lalezi ndubo sikhathi sonke ukwedlula besilisa. Ingcwethi kwezombusazwe zithi inkinga yikuba inkokheli ye-Afrika ilomkhuba wokuvumelana inhlelo ezifana le-Agenda 2063 ezijonge ukuthuthukisa abesifazane kodwa emaphethelweni kuphelele emlonyeni kungela lutho olwenziwayo. Omunye walezi ngcwethi uProfesa Rudo Gaizanwa uthi simo kwezomnotho elizweni siyingozi enkulu ekhuthaza inkokheli ukuba zibone ezingakwenza ukusiguqula.
Siyingozi ngokuthi umuntu ongasebenziyo singathi kumbeni ngubaba engasebenzi. uyakwanisa nje ukuthi abe ludube endlini kumbe angaduba umama ukuthi umama lwana uyabengela lutho alenzelwa ngubaba lo ongasebenziyo uyabe sekumele azibonele yedwa kodwa kuthiwa ngumfazi othethweyo azisebenzele aphinde adinge le mali yokuhambisa abantwana esikoleni.
UZulu eZimbabwe uphila nzima elizweni elilenotho yemvelo ebabazwayo liqansa nsuku zonke inani lasebephila ngokuthengisa iningi labo kungabesifazane asebengabayanga okuphindiweyo. Unkosikazi Sukoluhle Madamombe wasemzini wemavuku eHarare uthi lokho isilela intuthuko yabesifazane.
Phakathi laphakathi siyathuthuka kusiya ngokuthi sizwisisa kanjani sihle ezindaweni enjani. Kodwa bona omama isikhathi esiningi sesizinikela lathi ukuthi sibe khona kuzo zonke indawo. Ngoba likade sikubamba ibroom lokubamba islash kwakungani umsebenzi kababa kufuna umuntu olamathambo. Kodwa lami kade sengizibona ngikwanisa konke kukonoko.
Umnumzana Albert Nyathi ungumculi olodumo ngengoma zakhe eziveza ubunzima abesifazane ababhekane labo. UNyathi ukhethwe ukuba ngummeli wabaculi ku-African Union emkhankasweni wokuqedwa kwemihlobo yonke yodlakela emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa emela iZimbabwe UN Regional Creative Artist Advisory Council emizameni yokubuqeda ubuyanga kwabesifazane ehlangothini lokulungiswa kwempahla yezandla ezigabeni zonke zelizwe okubalisa esebhinga, kutsho uNyathi.
Ebhinga kule basketry enzima eyenziwa elizweni ebukekayo ku region yonke iSADC yonke ungakhuluma ngeZimbabwe ungakhuluma ngebasketry sikhombela kwele bhinga yibi intshantsi zakho nomama kuyabe kufanele baziphiwe imali lezi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi bamakethe ama baskets lawo ingcebethu.
Abezombusazwe bona bethesa inkokheli kahulumende emazweni e-Africa umlando wokwehluleka ukuthuthukisa uZulu ikakhulu abesifazane. Inkokheli zikhuthazwa ukulandela ngokwaneleyo izinqumo lezivumelwano ezithathwa emihlanganweni emikhulu okubalisa owe-SADC, AU kanye le-United Nations Assembly. UZulu uthi kungaze kwaba yinjwayelo ukuloba lezi zivumelwano kungela ukuzalandelwa inkokheli elobayo lapho isiphindele ekhaya ngemva kwemihlangano le. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Kunjalo nje ngelanga izwekazi le-Afrika linanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso ye-African Union, inhlanganiso ye-Afrobarometer, yethule impumela yocwaningo olutshengisa ukuthi iningi lezwekazi le-Afrika lifuna umongameli bengabuso okwedlula amahlandla amabili aweminyaka emihlanu. Linhlanganiso ithi iningi lenkokheli yezwekazi le-Afrika yenza ukungafunwa nguZulu ngokwalela esihlalweni. Lolu cwaningo olwethulwa ngemva kokuxoxisana labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 emazweni angamachumi amathathu lane, izizalwane zalawa amazwe zithi kazifuni umongameli adlulise amahlandla amabili. Kodwa eze-Algeria yizo kuphela ezithi umongameli engabusa aze akhokhobe nxa uZulu eyabe elokhu emfuna. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Sabelo Spindi okhuthaza ukulwela ilungelo lezwekazi le-Afrika. Yena othi kulutshona kungathakazelelwa i-Afrika ngalesi sikhathi kulezimpi lokuxabana.
Ilanga lele lithiwa yi-Africa Day. Bekumele ukuthi lithiwe yi-Africa Day ngoba kulokujabula okuthile. Kujabulelwa ukuthi i-Afrika isikhululekile. Kodwa ngeqiniso ayikho into yokuthi abantu bangayijabulela i-Afrika yonke jikelele. Yikho abanye bethu sesibuyele ekuthini yi-Africa Liberation Day. Ngoba kudala vele kusukela ngabo 1963. Yayithiwa yi-Africa Liberation Day sithi ukuthi kulokhe kusalwelwa inkululeko. Ngakho ke manje sithi thina ay ilanga leliyana elalibizwa ngokuthiwa Africa Liberation Day alikafiki esigabeni sokuthi manje eselingathiwa yi-Africa Day ngoba izimpi zisagcwele ayabulalana ama-Afrika, indlala ibhokile, imisebenzi ayitholakali, amabhunu avele nje alokhe ebusa. Kodwa ukubusa kwabo manje babusa ngalokho kuthiwa i-neocolonialism, ngosethi ukuthi omongameli sebengabantu kodwa odonsa intambo lokho engumlungu ngaphandle, yena lowo obevele nguye obengumncindezeli wabantu.
Ya manje pho singathini nxa sikhangele ukubana kulamazwe angananzi kakhulu leli langa abangela holiday lamhlanje, singathini ngawo?
Akuveza ke iqiniso lokuthi into yona leye kuMelt Albania yajabulelwa kayikho, ngoba uyabona ukuthi iAfrika angithi sesikhangele lalezi ndawo ezilokhe zingaphansi kombuso wama-Arabhu kulamazwe angu-54. Emazweni wonke lawa, iGhana, iMali, iNamibia, iZambia, iLesotho leZimbabwe yizo zodwa ezithatha leli langa zilenze kube yilokho okuthiwa isilungu yi-public holiday. Ezinye vele azilandaba, bayasho nje ukuthi hayi ngoba i-OAU, i-Organization of African Unity, yaqala mhlaka 25 May 1963, labo nje bazavuma ukuthi hayi kule langa elinjalo, kodwa alitsho lutho kubo.
Umnumzana Sabelo Sipindi ukuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abantu bezwekazi le-Afrika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Obesaphethe isikhundla sokukhokhela MTC Renewal Team unkosikazi Sekai Holland selandule imbiko ethi uchiye isikhundla lesi ngenxa yokulwisana okukhona phakathi kukamnumzana Tendai Biti lomnumzana Elton Mangoma. Unkosikazi Holland wazise ngokuchiya kwakhe ngempelaviki esithi isikhathi ayisiphiwe sokukhokhela leli bandla sesedlule. Uthi okwamanje sesebenza ngokugcweleyo le-College le-Midland State University kugatsha lwezemfundo kuzifundo eziphathelane lokuthula ezisungulwe lugatsha lwe-National Healing phansi kukarhulumente womanyano ngomnyaka ka-2009. Unkosikazi Holland uthi ukulwisana kukamangoma lobithi okuzwela emaphephandabeni yena kazange akubone ngesikhathi sonke esebenza lababili laba. Umangoma lobithi babikwa bebanga ubukhokheli bebandla okwenze imizamo yokumanyanisa leli bandla lele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube yehlula. Sixhume unkosikazi Holland wachasisa okuningi ngokuchiya kwakhe isikhundla kanye lokuphuma kokuphela kuleli bandla.
Sengiqedile umsebenzi wami, umsebenzi omkhulu kakhulu, and ngifuna ukubonga amajaha la, uBithi usecretary general wethu, lo Mangoma utreasurer general wethu, nabantu abahlangana eMandel abacela ukuthi Guardians Council ike ibabambele nje umsebenzi okwesikhathi esincane besalungisa izinto zabo, ngoba kungifundise izinto eziningi kakhulu. Ngakho-ke ngiyabonga. Hhayi, bengivele ngilo msebenzi engawuchiyelwa ngubaba uchairman wethu we-organ uVP John Komo, lo senator wangakithi uGibson Sibanda, laye uMzila Njova. Umsebenzi lo ubungokubona ukuthi esakukhulumayo sakuvumelana kube yizinto eziba khona, yikho esengiqedisa ukwenza eMidland State University. Umsebenzi sawuqala ngo-2009.
Sizwa kuthiwa kulokulwisana phakathi kukamangoma lobithi ayisikho yini okunye okwenze wachiya isikhundla sakho?
No. Amajaha la ngamajaha aphakathi komsebenzi we-politics, and ngokubona kwami mina ingxoxo akade belayo, omunye angithi ngi-SG, omunye ngumwesikhwama semali, obe bekuxoxwa lapha into nje zokuthi balungise baqoqe ukuthi i-renewal yephambili kwenziwa njani. Angikubonanga mina kuyikulishana okungangixotsha. Hayi, nxa ugogo ebona abantwana bedlala phandle kube lomsindo, uyawazi ukuthi hayi kuyalungiswa sibili, kuyalungiswa. Ku-democracy kufanele ukuba le opposition lehulumende ifanele ukuzwisisa khonokho ukuthi there has to be a loyal opposition elungisa izinto ezokuthi nxa bephumise okungayisikho kukwaZulu balungisa njani bezwanana. Okubi lapha eZimbabwe ukuthi injongo ye-opposition yikuthi ngubani ozalwa ngu-president. Hayi, injongo ifanele ukuba abantwini abangalamandla okuzimela izilima, ogogo, laba abatshayayo, ngento ze-politics lezi, konke nje lokho kwabantu aba-oppressed people. Izinto zabo, abantu laba, yizo ezifanela ukuba yizindaba ezenza ukuthi i-opposition ibe lempilo lomsebenzi.
Unkosikazi Sekai Holland usanda kuphuma ku-MDC Renewal Team. Sixoxe laye eseHarare. Ku-Livetalk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kusuku lokubunjwa komanyano wamazwe awezwekazi le-Afrika ele-Africa Day. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama lamhlanje ubeke amaluba ethuneni elimela amaqhawe wonke afela empini zokuvikela eleMelika ngelanga lalamhlanje elikhefu lokunanza amaqhawe atshonayo elwela ilizwe ikhefu leMemorial Day. Lanxa kwenziwe imikhosi yesigabeni ezehlukeneyo zelizwe, omkhulu ungenwe ngu-Obama lemuli yakhe kanye lemuli zamaqhawe e-Arlington, eVirginia. Siye ngase-DRC. Izakhamizi zakuleli lizwe zibikwa ziphakathi kokukhalala ukuhlawula imithelo yeteksi kulandela ukubulawa kwabantu abambalwa ngoba kungela abezomvikela kulelo dolobho. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi inani lasebebulewe edolobheni leBeni ledlula amakhulu amathathu kusukela inyakenye ngompalakazi. Uhulumende weZimbabwe sesungula uhlelo lokuthi uZulu azihlole igciwane lengculaza ensitha eyedwa i-self-testing endaweni ezikhethiweyo andubana lolu hlelo lusungulwe elizweni lonke jikelele. Le ngeminye yemizamo yelizwe yokugcwalisa izimiso zokulwisana legciwane le-HIV kusiyafika umnyaka ka-2020 ezibizwa kuthiwa yi-1990. Kubika uNotando Sibanda.
Izimiso lezi ze-1990 zithi kusiyafika umnyaka ka-2020 kumile abantu abangamashumi ayisishiyagalolunye ekhulwini abaphila legciwane bese besazi isimo sabo, inani elifanayo libe lithola ukwelatshwa i-antiretroviral therapy, kuthi inani elifanayo njalo elelatshwayo libe lingasakhanyi igcikwane leli emzimbeni lalapho lihlolwa i-viral suppression. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, United Nations Program on HIV and AIDS, ithi ukuvumela abantu ukuzihlola igazi kukhuthaza abantu abaningi ukwenza lokhu ngoba abanye besesaba ukuya endaweni zokuhlolwa ngenxa yamehlo abantu, kuthi abanye kube yilabo abangenelisi ukufinyelela indawo lezi. Ugatsha lwezempilakahle lokwendliwa kwabantwana lutho kwakhathesi nganyanga kuhlolwa igazi abantu abangaphezu kwekhulu lenkulungwane i-146,225. ukucubungula okwenziwa nyakeni ngaphansi kwe-HIV testing and counseling data uveza ukuthi kunani leli elihlolwayo amachumi ayisishiyagalolunye lanhlanu ekhulwini i-95% liyaphenduka ukuzokuzwa impumela yokuhlolwa. Umqondisi wohlangothi olukhangela imikhuhlane yofuba kanye lengculaza kugatsha lolu uDr. Owen Mgurungi uthi bahlezi bekhangela indlela ezintsha zokukhuthaza abantu ukuyahlolwa igazi labo bazi isimo sabo ngengculaza. Uthi sebelethe lolu hlelo kuzigaba ezilutshwane zelizwe ukuze bazi ukuthi lwazibani oludingwa nguZulu anduba azihlole njalo lokuthi lapho esezihlolile udinga sekelo bani bese bebeka imithetho ezalawula ukuzihlola. Isakhamuzi unkosikazi Edna Nkomo uthi yena kazi isimo sakhe sengculaza. Uthi vele khona kuphuma umuntu esithi uyehlolwa kuxegisa amadolo ngoba engazi ukuthi uzawubheka awuthini umhlaba ngemva kokuthola impumela kungakho yena angakhetha ukuzihlola eyedwa ensitha. Uthi iningi labantu lesabamehlo kaZulu lawabona labo abayibo abahlolayo kanye lokubonakala lingena endaweni lezi zokuhlolela okwenza lihlele izihlalele lize ligule.
Yeah, mina I think idea right sibili ukuthi abantu bezitholele ama test siyezenzela ezindlini zethu ngoba hey bantu kufuna isibindi kwesinye isikhathi ukuthi vele uye testwa. So nxa ngizenzele endlini ngiyabe sengizimisele sengikwazi ukuthi whatever iresult ephumayo ngizayamukela. So I think sibili yinto enhle sibili efuna uintroduce igovernment ukuthi kube lama self test sizenzele ezindlini zethu.
Esinjalo isakhamuzi unkosikazi Sibongile Mzamo uthi uchayela uhulumende ihlombe ngaleli nyathelo ethemba ukuthi ngemva kwesikhathi esifitshane uZulu wonke wakuleli uzavunyelwa ukuzihlola igazi. Uthi kuvele kuqakathekile ukuthi abantu bazi isimo sabo njalo ukuzihlola kuzaphathisa abaphila bonke ukuthi bazihlole bendawonye emizini yabo bengayanga kundawo ezikhatshana.
I-self-testing i-right ngokuthi ungazenzela ungayange New Start Center omnye uyabe sesaba ukuya bonakale ngena e-New Start Center but ungazenzela uwedwa uyatshintsha omnye umuntu uyatshintsha indlela ebephila ngayo because umzwangedwa wakhe uyabe usumthonisela esezazi ukuthi vele yena unjani. So I think ngaleyo ndlela self-testing i-right because omnye uyatshintsha indlela ubusenza ngayo ubuphila ngayo sokwazi ukuthi kumele wenzeni.
Umzamo wengeze esithi kodwa ulokunqineka kancane ukuthi abanye abantu balakho ukwehluleka ukwamukela impumela abayitholayo ngoba bezihlole kungela oke wakhulumisana labo wabalungiselela ukuthi babe lakho ukwamukela yiloba yiphi impumela lapho bezihlola. Uthi ulokwesaba ukuthi abanye bangazibulala kuthi kuyilabo abathatheneyo bezihlole bebonke bebodwa baxabane nxa impumela ingasabanga yiyo akade beyikhangelele bese bejikelana inyoka iphila.
But ingozi enye khona yikuthi nxa omunye umuntu engatholanga i-counseling angagcina esezibulala. So i-counseling kwenye indlela iqakathekile ukuthi abantu qale bakhanselwe bengakathesti.
Uhulumende uzaphathiswa inhlanganiso ezimele yodwa esekela ukulwisana lemikhuhlane yengculaza ufuba loqhuqho i-Unit Aid ukunika uZulu kuzindawo lezi ezikhethiweyo indlela le yokuzihlola ama-self-testing kits angamakhulu amane enkulungwane i-400,000 kwiminyaka emibili. Umongikazi unkosikazi Progress Dube uthi ekulwisaneni lengculaza okuqakathekileyo yokuthi umuntu azi isimo sakhe njalo abe laye anelisa ukumtshela ozamphathisa emkhuthaza ekunatheni umuthi ngendlela. Uthi abantu kumele bancediswe ukuthi bangesabi amehlo abantu kodwa baqakathekise impilo zabo okokuthi lalapho bethe bazihlola benelise ukutshela abaphila labo. Lapho uthe wahlolwa kodwa wangatsheli omnye wakho uthi kuba nzima ukuthi uzinakekele ngendlela ngoba ophila laye engazi isimo sakho.
Kuqakathekile ukuthi umuntu na-disclose kumbatshele omunye umuntu. Sesilahlekelwe izimpilo zabantu abaningi ngenxa yokuthi omunye akatshelanga omunye wakhe. Ngoba nxa ngingatshelanga umkami kutsho ukuthi kona le esithi i-safer sex umuntu akakwanisi ukuthi ayenze ngoba omunye wakhe engakwazi. So ngeke uphonge ukuthi i-condom sisebenzise i-condom omunye yena icanga ukuthi lo nto akula olomkhuhlane, which means ukuthi uzalala lo mkakho. Uma kuthi umkakho like athembekanga, usufana lomuntu olele labo mama bonke abalele lo mkakho, kumbe abo baba bonke abalele lo mkakho.
Umnumzana Derek Mkandla oyisakhamuzi njalo uthi kumele kukhulunyiswane ngodaba lobandlululo luqedwe anduba abantu bavunyelwe ukuzihlola. Ulokukhathazeka ukuthi abantu balakho ukufihlelana impumela lalapho bethe bazihlola bese saba khona ukukhangelelwa emanzini ngenxa yesimo sabo.
Ngani kathesi ngalo mnyaka esikiwo sokule minyaka eminingi lo mkhuhlane waziwe ukuthi khona, kodwa kuze kube lakathesi abantu abaningi lokho besesaba ukukhuluma ngakho ngenxa yokuthi umuntu lomkhuhlane o-HIV AIDS uyabe khangeleke ngani ngumuntu obengazibambi ukuya emacansini, ikanti umuntu bengakwanisa ukuwuthola ewuphiwe ngabazali bakhe kumbe uthole ngezinye iy'ndlela. Nxa kungala mfundiso etshengisela ukuthi lo mkhuhlane ungawuthola ngezinye iy'ndlela ezingayisizo zokuya emacansini, mbona ngani kuyabe lokhu kuhlezi abantu besesaba ukuphumela egcekeni.
Ingcweti kwezempilakahle lamalungelo ontuntu zithi lapho uzulu esevunyelwa ukuzihlola kumele kube le migoqo ezavalela ukuhlolwa ngenkani ezindlini, ikakhulu abesifazana ngabomkabo kumbe izisebenzi zendlini ngabaqhatshi, kungabi khona umuntu obanjwa ngamandla ukuzihlola yena engakukhwabithi. Ukucubungula okwenziwe nyakenye kuveze ukuthi kwakhathesi abantu kuleli abahlolwa igazi njalo abazi isimo sabo limi kumachumi ayisithupha lasithupha ekhulwini, i-66%. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Imidlalo ebikhona ngempela viki ichiye amaqembu amela ilizwe emidlalweni wenguqu kusigaba sabesifazana lakucele lamajaha aleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lantathu esengozini yokwehluleka ukudlulela phambili kumncintiswano aphatheka kuyo. Ikanti leqembu elimela ilizwe kumdlalo kakhilikithi lalo lithole imbila zithutha kwele Pakistan. Kubika uJoseph Njanji.
Emdlalweni obusesigodlweni iHarare ngeSonto, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamachumi amabili lantathu libe ngutshikilo bhanqa leqembu labosowabo abeSwaziland kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni, okutsho ukuba iqembu leZimbabwe kumele linqobe emdlalweni wehlandla lesibili oza kuba khona leSwazini ensukwini ezilandelayo. Lawa maqembu aphatheke kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-CAF Under 23 Championships, ikanti emncintiswaneni wokudinga amazwe aza kuyadlala kumidlalo yama-Olympics ngomnyaka ozayo, iqembu labesifazane elimela ilizwe linqotshwe ngeleZambia nge-2-1 khona lekweleZambia ngesonto. Iqembu leZimbabwe kubikwa likhonone ngomdlali weZambia uBarbara Banda othole omunye umklomelo walelo qembu besithi ngumfana njalo sekungumlando wenhlanganiso ye-CAF ukuba ixazulwele lensumansumane yendaba. Iqembu leZimbabwe lilalo ithuba lokudlulela kusigaba esilandelayo uma linganqoba emdlalweni wehlandla lesibili oza kuba kube leZimbabwe ensukwini ezilandelayo. Emdlalweni kakhilikithi, iqembu elimela ilizwe linqotshwe nge-2-0 liqembu lePakistan kumidlalo ye-2020 lapho elitshaywe khona ngama-wickets amahlanu kumdlalo wakuqala, kwathi kowesibili ladliwa ngama-wickets amabili. Iqembu leZimbabwe lilakho ukuphindisela njengoba kusukela kusasa ngolwesibili lawa maqembu ezadibana kumidlalo yohlobo lwe-One Day International. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abaningi eZimbabwe bathi asikho isizathu sokuthakazelela usuku lweAfrica Day olunanzwa minyaka yonke namhla ngoba uzulu eqhubeka edubeka. Wabesephethe isikhundla sokukhokela iMTC Renewal Team unkosikazi Sekai Holland ulandula imbiko ethi uthiye isikhundla lesi ngenxa yokulwisana okukhona phakathi kukamnumzana Tendai Biti lo mnumzana Elton Mangoma. Hayi ke ziyaphela ezosuku zihlobesanekayo, kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk oluvalelisayo muntungamelinkomo lilale.